sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izilukandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emsakazweni for studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 25 zikumfufu 2019 igama ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izitsheziso zenotho inkokheli yebandla lezanu PF.
So izitezo zomnotho lezi zikhona izinto esezenze amakampani amaningi ahlala phandle esile kukuthengisa amabhenki aweZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki amazwe lawo lamabhizinisi engavunyeli ukuthi basebenze leZimbabwe.
Kodwa abanye bayasola ukuthengisela lokhu besithi kuchitha nje isikhathi kuphela.
Umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo command agriculture zona lezi zidliwe ezadliwe, but still thina siyabe lokhu esiblema ama-sanctions.
Kubanjwa indizamtshina yeZimbabwe kwele South Africa ngenxa yokungabhadala isikwelede.
Bekumele ukuthi ngesehlakalo esinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha. Manje njengobana vele sibazi ukuthi abantu bezanu ngabaphangi abahuquluzi, akumangalisi nxa izehlakalo ezinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Namuhla likhefu elafakelwa ukutshengisela kusolwa amazwe angentshonalanga ngokwethesa izitsheziso zenotho inkokheli yebandla lezanu PF. Lesi yisinqumo esasekelwa ngumanyano weSADC lweAfrican Union. Kodwa akulalizwe elikhanya lizafola lamuhla njengalokho okwakukhangelelwe lanxa amanye amazwe afana leSouth Africa leTanzania eza tshengisela ezigodlweni zabameli bawo emazweni achiyeneyo. Ukutshengisela kwalamhlanje kubikwa kuzachitha imali edlula izigidi ezine $4 million. Kubikwa kuzaba lemicimbi echiyeneyo ilizwe leZimbabwe lonke. Usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomeli webulilima West edalele parliamente umnumzana Dinga Muziphuthi oyibandla lezanu PF. Othi abahlali bebulili imali mangwe bazafola idolobheni lePlumtree lakwamanye lakwezinye indawo lamhlanje, njalo yena lamanye amalunga ebandla lakhe bahle basala eHarare ngemva kokuphetha umsebenzi kuleli dale besenzela ukuthi bafole labanye babo edolobheni leHarare.
Nxa sikunanzelela abantu bakithi bahlala emaphandleni, ngakho-ke kuba lula nxa sithe sonke nabebulilima east lalelibulilima west sahlangana endaweni eyodwa satshengisela njengabantu abazele behlala bonke nje. Ngakho-ke ngikhuluma kanje kuzaba lokufola okuzakwenzakala etown ePlumtree, kube lokufola njalo okuzakwenzakala endaweni zathizeletehanga usiya eBhagana. Ngikhuluma kanje dadewethu ngisanda kuqeda umsebenzi wePharliament. Kangihambanga ke ekhaya namhlanje. Sonkeni nje singabameli zendawo ezijiyeneyo kudala lephalamende sikhonapha sibe ngabazafola sitshengisela siphethe uhlelo olokusekela kakhulu umongameli welizwe ubaba uPresident Edine Nangagwa ukuthi ancediswe ukwenza ilizwe lakhe lizwakale njengalokhu asekwenzile ukuthi amazwe awesadaka amamukele ukuthi liqiniswa ama-sanctions sebulele ilizwe leZimbabwe.
Kodwa abanye basola bathi lokhu yikucatsha ngomunwe nje ngoba ziningi izehlakalo zenkohlakalo ukuhulumende okumele azilungise ezingalakwenza lezi jeziso.
Dadewethu, kulento kuthiwa yipropaganda emhlabeni eyokuthi nxa kusenziwa olunye ulutho omunye uyabe senza olunye ulutho oluphambana lalolo olwenziwayo. Wonke umuntu uyakwazi ukuthi ama-sanctions abuya eZimbabwe ngo-2002 nango-2003 ukuthi izidera ngumthetho okona uParliament yeAmerica owavotelwayo ukuthi kunikwe iziteziso zomnotho phezu kweZimbabwe ngemva kokwabela abantu bayo umhlabathi. Ipanitshwa ukuthi iZimbabwe ingayekelwa injalo izaba lokumfundisa amanye amazwe e-Afrika amaqhinga wokulwa ulwela lokho kungokwakho ngesikhiwa kuthiwa yi-domino effect, hence the punishment. So iziteziso zomnotho lezi zikhona, izinto ezenze amakampani amaningi ahlala phansi ehluleka ukuthengisa, amabhenki aweZimbabwe angenelisi ukusebenza lama mabhenki, amazwe nawo lamabhizinisi bengavunyeli ukuthi basebenze leZimbabwe. Ngo-2003 owayemele i-America ngaleso sikhathi owakuthiwa ngu-George W. Bush wakhuluma ngamazwi akhe kuthethethwa iziteziso zomnotho phezu kweZimbabwe, wathi Zimbabwe has become an unusual threat to America's foreign policy. Wathi owayelikudalele Senate okuthiwa ngu-Chester Crook, wathi we should remove ZANU-PF by making the economy scream. Kodwa asichongo ukuthi akula busela obukhona ebantwini lapha nalaphayana okuthiwa yi-corruption ngesikhiwa.
Alo-ke ngumnumzana Dingumuzi Phuthi, ummeli webulilima West edale lephalamende engowebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga weStudio 7. Kusenjalo, iningi labantu lithi uhulumende kumele ahloniphe amalungelo oluntu, alwisane lenkohlakalo ephakathi kweziphathamandla zakhe andubana kukhulunywe ngokwesulwa kwezijeziso zomnotho ezetheswa iziphathamandla zebandla leZANU-PF lamankampani alobudlelwano labo. U-Albert Ncube usipha lolu daba eseGwanda.
UNkosazana Lungile Masuku isakhamuzi seGwanda uthi urhulumente weZimbabwe kumele aqale azinuke amakhwapha alwisane lenkohlakalo eselizweni engakakhaleli ukwesulwa kwezijeziso lezi.
Asiqaleni sikline indlu yethu ngapha singakakhulumi ngokwama-sanctions. Kathesi ungakhangela izakhi yona leyo iyaqalisa ukuthi ibambe abama-corrupt officials. Umuntu uyabanjwa namhla kusasevuke sekhuthiwe. Ukhangele onasa ezabo-command agriculture zona lezi zidliwe zadliwe, but still thina sabelokhu esiblema ama-sanctions.
Amazwi akhe asekelwe lilunga lebandla le-MDC umnumzana Thandeko Zindimkandla othi izijeziso lezi zaba khona ngoba kwakukhona okumele kuqondiswe okwase kuphanjanisiwe.
Ngakho-ke nxa amalungelo lawo elokhu esephulwa nsuku zonke, abantu betshaywa, benyamalala, bebulawa, kangiboni ukuthi isibili kulo muntu ongaba nenhliziyo yokuqhubeka esincede. Izijeziso zenotho yikutshela laba babusayo abaganga abaxhwalileyo ukuthi yilani umkhuba wenu lo omubi.
Umnumzana Malaki Nkomo yebandla leZANU-PF uyakulandula lokhu. Uthelebhilithani lethula lezijeziso njengendlela yokuphindisela kulandela uhlelo lukahulumende lokuthi athele abamhlophe umhlabathi.
Ukuba khona kwama-sanctions lokhu sokuphambanise impilo zabantu abaninginingi, sokuphambanise amabhizimusi aleli lizwe lakithi kweleZimbabwe, ngoba ukuthi abantu bazi baphile ikubana belabudlelwane lamanye amazwe, ngoba awungeke phela uthole yonke into elizweni lakho. La ma-sanctions okuthiwa akhona izijeziso zenotho lezo, ngokubona kwami nabona kwizijeziso ezivele zingafanelanga ukuthi ngabe zikhona, bajezisele ukuthi indaba kuna basukume bama bathi bafuna umhlabathi wabo.
Ocubungula ngezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi iloba yiliphi ilizwe lilakho ukuzikhethela abangane, kungakho leBrithani leMelika akalacala ngokwethesa leZimbabwe izijeziso.
Kufana neZimbabwe nayo ilelungelo lokusho ukuthi sidlelana lobani ngezizathu ezithize, kasidlelani lobani ngezizathu ezithize.
Unkomo ugcizelele wathi urhulumente wakuleli kumele ahloniphe amalungelo ezizalwane zeZimbabwe.
Indaba yama-sanction le ikutshaya igabha nje elibanga umsindo kungela lutho olwenzakalayo. Abantu beZimbabwe bayahlupheka, bahlutshwa kakhulu ikungaphathwa kahle ngurhulumende wabo, kabahlutshwa ngama-sanctions.
Urhulumende wakuleli wethule isinqumo sokuthi kusasa mhlaka-25 Mfufu kube likhefu ukuze abantu bengayi emsebenzini ukuze bathole ithuba lokuthengisela bekhonona ngobunzima obudalwa yilezi zijeziso. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Ncube, lokhu sikudaba lunye. unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF umnumzana Obethi Mpofu uthi uselahlekelwe imali eningi kakhulu ngenxa yezijezo zenotho ezafakelwa inkokheli yebandla elibusayo. Umpofu utshele uGibbs Dube weStudio 7 ukuthi amanye amankampani akhe asebhidlizwe izijezo lezi athi zihlasela wonke umuntu weZimbabwe kungakhathalekile ukuthi yisiphathamandla sebandla lezanu PF kumbe ngomuntu nje mathupha. Lanxa elemelika lisithi izijezo lezi zafakelwa inkokheli yebandla lezanu PF hathi ilizwe leZimbabwe lonke.
Lezi mali ezinengi okumalisayo ezabhalwe mina ipolosi ngirana amarukuza nama-companies awe-tourism ama-lodges njalo lamabhoti athwala abantu ama-tourist izimoto ezithwala abantu ababona inyamazana abantu ababhadala ngama-credit cards avele emazweni kodwa ukuthi imali yakhona nxa sikliwa khona lapho ekliwa khona bangabona ibizo lekhampani lelo base bayithatha imali. Lezi mali ezidlula amamiliyoni amaningi ezivalelwe ngaphandle and ukuthi kugcina sekuswa kuzima ukuthi siqhathe abantu abaningi okumele sibaqhathe ngokuthi sasiqhathe abantu abaningi kodwa sese abantu bebalutshwane ngokuthi izimali azilethwe elokuzeni kukhampani bake babone upenta ikhampani le ngekampofu kumbe ngekamizimpofu kumbe ngeke umuntu lo okuthiwa khona uyinkokheli eZimbabwe bayayithatha imali leyo. So kuba nzima ukusebenza.
Singathi imali le impofu ithathwa mbani?
Ithathwa i-American lokuzweni i-State Department. Mali ngathi lokuzweni yamadola wonke nxa yawusebenzisa amadola e-America ubhadala eninto ofuna ukuyithenga mbi kubhadalwa imisebenzi eyalibhadelele njengokuthi ama-tourist ehlele emahoteleni ethu kumbe ahlala banika isevisithi nxa isikliwa khonale ngothi idola i-US dollars vele ngakibhadale ibhadaleli service eyenziwa ngaphandle kumele idlule ku-State Department lapho ekliwa khona then bamayibona ukuthi imali iyakhe umuntu lo abamzondayo bayibhala.
Singathi wena mpofu
ngwakhonobufakazi bakhona izimali zonke ezinto ezibandile kuyabhalwa ukuthi amabhenki akutshela athi hayi imali ibuyile sibili kodwa kuthe singayirelease.
Singathi sibili ule mali eningi kakhulu ukuthi ungabe ule figure sibili yokuthi hayi imali yami
imali iningi almost 10 million.
Pho manje uzayithola zokuthela?
No, uzayithola njani ama-sanctions ekhona and akasimi ngedwa kulabantu abaningi ama-businessmen ama-companies ama-banks la uthiwa under sanctions ayiyabathatha izimali yikho amanye ama-banks avala ngikhona ukuthi khona izibanzi zakhona zisina sezivalele ukuthi khona ukuthi babulale vele i-business ethuthukisa ilizwe laeZimbabwe like in our case njalo ediliza abantu abasebenzela urhulumente njalo abakhanya bengabantu abakhambelana lombuso welizwe lelo.
So singathi-ke le bhanga yakho lena wawulayo ingabe yadilizwa ikhonokho vele
kulezi mali ngezimangaliso ezabanjwa khonale.
Lo-ke ngumnumzana Obethi Mpofu unobhala obona ngenhlelo zebandla lezanu PF ubexoxa lo Gibbs Dube weStudio 7 esenyamendlovu esabelweni seMatopeleland South.
Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Inkampani yendizamtshina eZimbabwe ihluthunelwe indizamtshina yayo inkampani elawula ukusebenza kwamagceke endizamtshina kwele South Africa phezu kwesikweleto esibikwa singena kuzigidi zamarand. Iziphathamandla zeZimbabwe zithi indizamtshina le ibanjwe yi-Airports Company of South Africa ngolwesithathu ntambama egcekeni le ndizamtshina ele Oliver Tambo International Airport. Le yiyo yodwa indizamtshina eZimbabwe esebenzayo ebiseselisebenza njalo ukuthathwa kwayo kuthiye izihambi zitshelwe ngamanzi egcekeni leli kwele South Africa. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho lezombusazwe umnumzana Brilliant Mhlanga.
aluba abakhokheli bezanu bebezikhangela njalo bezibona njengabantu abangabakhokheli abaqotho bekumele ukuthi ngesehlakalo lesinjengalesi babe lamahloni bazinuka amakhwapha manje njengoba navele sibazi ukuthi abantu bezanu ngabaphangi abahuquluzi akumangalisi nxa izehlakalo ezinjengalezi or izinto ezinjengalezi zisenzakala kodwa khona okwenzakeleyo kusitshengisa ukuthi indaba yama-sanctions le abalokhu bebhizi bekhuluma ngayo iyize nje indlela nje yokuzama ukuvika lokuvimba inkulumo yobomi babo lobuphangi babo asebenzile iminyaka yonke le bebulala ilizwe laseZimbabwe. Khona konke okwenzakeleyo kufanele ukuthi umhlaba nxa ukukhangela labantu bonke bakuzwisise ukuthi kusitshengisa ukuthi izanu yehlulekile ukubusa. So kuze kulamuhla akulalutho elwenzileyo olungatshengisa ukuthi ibibusa ngokuqotho njengoba nakho kunje kathi siyazi umbuso lwabalawo ngumbuso abawuhluthu la ngodlame konke sebehlulekile ukuthi bakwenze sebehlulekile ukuthi baphumelele kwezombusazwe ngisho lezomnotho sebevika ngokuthi bakhale ngama-sanctions. Iyo indlela engathi kufanele sikhangele isehlakalo lesi esesenzakele ukuthathelwa kwabo indizamtshina ngayo. Kusitshengisa okuningi ngezanu, kusitshengisa okuningi ngelizwe leZimbabwe ukuthi liphelile.
Inkampani yakwele South Africa ithethe lindizamtshina ngesikhathi uhulumende wakulelo lizwe ezabambana lohulumende weZimbabwe namuhla. Kuhlelo lokukhankasela ukwesulwa izijeziso ezetheswa amalunga ezanu PF. Uthini ngalokho?
Ele South Africa kalikaze vele layithatha indaba yezijeziso le eziphanyekwe kunkokheli zezanu umnankagwa labo bonke abaphanga asebenza labo alikaze layithatha indaba leyo serious. Ele South Africa likwenza konke lokho okutshengisela nxali za kwenza kuyindlela nje yokubavala amehlo ngoba vele eqinisweni ele South Africa nxa likhangela iZimbabwe libona ibusiness kuphela imarket yokwenza ibusiness yokuthi inkampani zeSouth Africa zivule zinabe zigxile impande zakhe iSouth umnotho weSouth Africa ukhule uye phambili ukuthi ngokuqotho bazama uncedisa eZimbabwe ukuthi izijeziso lezo ebeziphanyekiwe zisuswe abalandaba lakho lokho eqinisweni abeSouth Africa bayakwazi ukuthi izijeziso ezikhona kweZimbabwe izijeziso ezibunjwe yiZanu PF labo bonke abakhokheli zanu PF bebulala abantu kusukela ngo-1980 ikukurawundi kuze kuzofika namhla abantu asebebulewe langendlela izanu eluthe ngayo ilizwe yalichiya lithe bhazalala lilele phansi ibeqhubeka namhla lokhu belokhu betshontsha konke abakwenzayo eSouth Africa bayakwazi lokhu inkokheli zeSouth Africa ziyakwazi ukuthi izijeziswe ezinkulu ezukuzulu wonke waseZimbabwe umntwana wonke waseZimbabwe izijeziso zezanu ezilethwe izanu kuzulu wonke waseZimbabwe kumbe ngithi umntwana wonke waseZimbabwe.
Alo ke ngumnumzana Brilliant Mhlanga ingcwethi ecubungula izombusazo ubexoxa icingweni lontungameli Nkomo weStudio 7 eseBhilitane. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi inkampani yakwele Russia ethiwa Union Wagons of Russia isilobelane isivumelwano sokuvuselela inkampani kaloliwe ANRZ. Lokhu kuza ngemva kokuba idalele cabinet lesule isivumelwano setender esasiphiwe inkampani yezizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe eDiaspora Infrastructure Development Group. Iphephandaba leThe Independent lithi amankampani akwele China sesule isivumelwano semali edlula ibhiliyoni elilodwa kulandela ukuvela kobufakazi bokuthi iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zachaphaza imali eyizigidi ezilitshumi i-$10 million imali le yayimele isetshenzise ukwakha igceke le-Robert Gabriel Mugabe International Airport. Iphephandaba le-Newsday lithi odokotela asebekhalele umsebenzi okwenyanga phose ezintathu bathi kabayithoniswa emsebenzini ngoba le mali yokuya emthethwani ndaba wezisebenzi vele abalayo. Njenge sengidedela emuva balaleli ngilithiye ezandleni zenu ye lisipha ke imbono yenu elisithumele yona ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kodwa ke siyalicela abalaleli ukuthi lingathuki njalo lisithumele imlayezelo engedluli i-2 minutes ukuze senelise ukuyifaka yonke emoyeni. Siyabonga.
Sanibonani kuStudio 7, ngegama lami ngu-Adolf Shaba, ngilana eSouth Africa eJohannesburg. Mina into yokuqala engikhala ngayo ile match ukuthi abakhala ngayo xa kwizanu PF efuna ukwenza imatch bayavunyela kwenziwa nje ngendlela abafuna ngakhona, kodwa uma kungabanye amaphathi lakhe MDC i-YF ibifisa ukwayenza ama-demonstrations kodwa bayala, kodwa noma bengase bezame ukwenzana lokho kwenze kuze kubayenze bebe popular. Into yokuqala, wonke umuntu eZimbabwe uyakwazi ukuthi iZimbabwe ayibulawa ngama-sanctions, ibulewe yi-corruption yezanu-PF labantu bayo. Kuze kufike lana izwe likhona, yibo abatshontshileyo i-diamond yakomaranga itshontshwa ngama-sanctions, atshontshwa yibo. Kubo konke vele okwenzekileyo vele yibo abayenze iZimbabwe yazithola ikulaphe esikhona njengamanje. Ngibuye kule ndaba kaThokozani Khokwe. UThokozani Khokwe ma kube uthunyiwe ukuthi ezodivisa i-MDC kube uthunyiwe kwezani. One, abanabantu abamthandayo abanayo isupport, ungenile ku-election wahluleka, abantu bazibonisa ukuthi bafuna abantu ukuthi abe umholi we-MDC. Sibuye kwenziwa i-Congress, bathi bamkhethile uChamisa, ngazi ukuthi usafunana kasichiye kasimele khatshana le. Ngoba uzobe lokhu ethi abantu bangahameza vele, ngoba vele abantu bezimbabwe ngeke into ayenzayo ubeka nje impi phakathi kwakhe nabantu bezimbabwe. Uzabe sithi abantu bayamhlukumeza ethi uChamisa umthumela abantu, akula muntu othunywayo vele, into ayenzayo iyacaphula abantu abaningi kakhulu.
Linjani balaleli labasakazi beStudio 7? Hayi, siyaphila. Ye, hayi, uyimbono bakithi. Ah, besikhalaza kakhulu kuZANU-PF shuwa, ngoba okwenzakalayo sikhala kibo ngoba yibabaphetheyo. Ukuthi ngabe bayabisela idola lisebenze lerandi kubakithi abantu bephile, esikho khona ngoba bakuboni. Abakuboni yini? Alikuboni yini bantu bakithi? Ngoba okwenzakalayo izinto iprice ichajwa ngedola. Ezitolo kathesi sebewathatha bethengiswa, bethenga ngawo private. Ukuthi lihle livule ngoba kuyatshengisa ukuthi lehlulekile ukuwamisa, kungcono kakhulu. Ngoba abantu ukuthi besebenzisa imali zabo ngokutshontsha, angathi bayatshontsha akurayithi. Zamani shiwa, kanti kwehlulane. Into nje lula nje ukuthi abanikazi bezimali kabayali ukuthi zisebenze, lina yini liyalayo ukuthi sizisebenzise? Lina lilazo yini ezindlini kumbeni njalo? Vumelani imali lezi zisebenze ukwenzela ukuthi lizwe lithuthuke. Olayo lobebuya ebuyelayo uyakwazi ukuthi uzafike isebenzise, izazigcina ifike ebhenki. Number 2, zamani ukuthi likhulume laleli jaha okuthiwa nguJamisa. Shuwa shuwa likhangela ukuthi ilizwe liyafa, ifa daily daily, lithuli kuphela, lithi kuyalunga kuyalunga. Akulanto ezalunga lingakhulumanga le lazwisisana kwabanjwana, kwalungiswa abantu bebonke. Ngoba layo labantu abaningi khonokwa aroda adonsela muva ngakho, liyakubona ukuthi kuyalehlula. Likhala ngamasanishini, amarandi akhitshwe yomasanishini, amadola akhitshwe ngamasanishini, akhitshwe ngamantu uhulumende eZimbabwe ukuthi angasebenzi ebantwini. Sekungathi isikhathi samabhunu okuthwana kokuthwana umuntu avuza ngenathi ibhiya kodwa bona beyinatha, yikho khona ukuyana phela. Ngoba lina liyawasebenzisa kodwa abanye liyabalisa. Hhayi, ngiyabonga uMageza.
Ngiyabingelela kakhulu 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 kuStudio 7. igama lami ngikhosteli. Hayi, mina ngibona nje lokho kwezanu okokuthi bebizisa daka ukuthi izoprotesta kanye nabo. Ikudlalisa isikhathi, badlalisa nemali. Ngoba yabona lama leaders weSadaki la, yiwo lahuquluza umnotho waseZimbabwe. Omnangagwa bakhipha wonke umnotho wabanikeza imali. Kunina zami ukuthi abantu abayikhuluma la base-America bayikhuluma nabakuphi, badlalisa imali. Khona manje yabona nango uThokozani Khuphe naye uyalwa, ulwa nawoChamisa. Nabo Love Mo Maduku balwa noChamisa. Instead sokuthi ngabe balwa nezanu eyiyona eseyenze umnotho weZimbabwe walala phansi ngogedla, asisela lutho. Kodwa bathatha imali bethenga ama-leader, especially South Africa iyasibulala. Ifuna ukuthi thina amaZimbabweni sibe izigqila zabo, yonke into enhle siyibonele kubo, njengoba manje nje badlala ngathi. Ngabe kuthiwa kukhona abaziyo ukuthi baye babona ukuthi kathi South Africa le yiyo ekhokhela iSADC, eyiyo etshela ama-leader wonke laseSADC ukuthi abayeze, yini belomona kangako ukuthi iZimbabwe nayo ikizimele? iZimbabwe nayo ifuna ukuzimela phela abantu. uChamisa ukhethe ngabantu, ama-opposition party aseZimbabwe ngabajoyina izanu ngoba siyabona ukuthi alwa naboChamisa, MDC kaChamisa. Abajoyina izanu one time, ngicabanga ukuthi uChamisa angababitha kunjalo. Asikuthi mina ngumlandeli wakhe, kodwa uChamisa angababitha uThokozani Khuphe, Love Mo Maduku abajoyina izanu bezama ukuthi mhlawumbe bengathola nabo amavoti bemaningi. Ngiyabonga.
Hayi, siyabonga lathi balaleli. Njengokutsho kwami, sicela lenze imilayezelo yenu ibe mfitshane. Inombolo +1 202 465 0318. Siyabonga. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Okwamanje ke sikhangele ezenzakala lapha kwele Melika. Umgcinisihlalo wekomiti yezemithetho edalele Senate yeMelika, umnumzana Lindsey Graham, wethule amazwi okusola imizamo yamalunga edalele House awebandla lamaDemocrats yokufuna ukususa umongameli Trump esihlalweni ngalokho okuthiwa yi-impeachment ngesilungu. UGraham laye uke wasola uTrump kuyona le iviki, uthi okufuna kwenziwa ngamaDemocrats kuyizeleze, ngakho kumele kusolwe nguZulu wonke. Kodwa amalunga amaDemocrats aqhubekele phambili ngohlelo lwabo lokucubungula izizathu zokuthi bengamxotha njani uTrump esihlalweni. Zabalazo, Slovo, Lotambo, ingoma yamaqabane. Sigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Asidibaneni njalo ngo 7:30 ntambama. Ye, kusasekuseni, hayi kuhlelo lokusena lukho, langesonto alukho. Luzaba khona ngomvulo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi libe lempelaviki enhle. Abayomatsha asazi le yamatsha, abangayiyo asazi lakho khona ngapho, kodwa ke libe lempelaviki enhle.